So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ukujonga khandemiri osiphathele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 29 lwezi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Umantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Skhala, ummeli wezengeza wesedale lephalamende, ukuhlawula isibambiso sebail. Kwelinye njalo icala ebeliphambi kukamantshi uFeresu Chakanyuka, unkosazana Mary Mbayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umantshi uthe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesine. Ngokunqoba iqembu elimela Ecuador 2-1 elimela ele Senegal selenelise ukuqhubekela phambili ukuya esigabeni sesibili semidlalo yokugcina eyezivaya emdlalweni namhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Skhala, ummeli wezengeza wesedale lephalamende ukuhlawula isibambiso sebail. Uthe kaboni umehluko kubufakazi besicelo sakhe esitsha, njalo umbona njengomuntu ongabuya ephule njalo umthetho engakhululwa. Icala letheswayo lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kankosazana Mo Blessing Ali, ilunga lebandla lakhe le-CCC likhangelelwe ukuqala ukuthethwa mhla ka-5 kaMpalakazi. Ibandla le-CCC lithi uSikhala ufela ukuthi ungumuntu webandla eliphikisayo. So ngokwechumi uSikhala ecela ukukhululwa ngesibambiso se-bail. Omunye etheswa laye icala lelicala umnumzana Godfrey Sithole, yena sowakhululwa ngesibambiso sebail. Sizweni uGift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC ekhuluma ngalolu daba.
Ngokwethumi ngemisa ibail onalecala ikolewa inamdla engabuyanga be-ecourt in protest against indaba yokusetshenziswa kwamadale eZimbabwe ukuadvansa amakhemikalimse. Besikhuluma namhla sibonisana ubana-ke kulezinye izinto okufanele sizithathe ama-steps okubasiwayenze ngenxa yokubana kusobala namuhla for the 10th time onabisala emisa ibail ukubana-ke silenkinga-ke ngendlela ijudiciary yeZimbabwe operate ngayo.
Kwelinye njalo icala ebeliphambi kukamantshi uFeresu Chakanyuka, unkosazana Mary Mbayiwa owayengumkakhe kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umantshi uthe uzakupha isinqumo sakhe ngolwesine sesicelo sikankosazana Mbayiwa esokuthi icala lakhe liyethoniswa kwele-South Africa, lapho okuthiwa kulapho azama khona ukubulala umnumzana Chiwenga. Unkosazana Mbayiwa yena uthi kasoli lutho ngendlela icala lakhe elihamba ngalo, kodwa udaniswa ukuthi inhlanganiso zabomama kazimangalaye ngesikhathi sakhe sobunzima. Sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala omela amalungelo abomama ngalolu daba.
Ngokwethumi ngemisa ibail onalecala ikolewa inamdla engabuyanga be-ecourt in protest against indaba
Abomanyano wenhlanganiso zezakhamizi ye-Residents Association for Coalition of Electoral Reforms bathi uhulumende kumele avumele ukuba isilinganiso sabesifazane abancintisa kukhetho lwamakhansili silingane labesilisa kulokuba bakhethwe ngamabandla abo phansi kohlelo le-proportional representation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aberesa wathi uhlelo olwe proportional representation ikudlalisa imali evele ingenele ukuqhuba ukhetho olubalekileyo ukuze abakhethiweyo bamukelwe nguZulu wonke kulokuba amabizo abo abe yilawo avela kumabandla abo ezombusazwe. Isikhulumeli sereza umnumzana Mavela Sikhumalo uchasisa ngokuba uhlelo lolu lungasebenza njani.
Kumhlangano wethu wanamhlanje kade si-encourage thina ama-policy makers ethu ukuthi siyayemukela i-proposal ekhona e-30% women's quota. Kodwa sithi i-proposal leyi ngayihambelani lalokho okusisekelo sombuso welizwe. Noma isisekelo sombuso welizwe sikhuluma ngokwe-50-50 gender balance. Kodwa bona i-proposal yabo leyi isinikeza kumbe inikeza abomama i-30%. So sibona ukuthi lokhu ngakusoze kuyenze ukuthi sifike lapho okuthiwo khona isisekelo sombuso welizwe. Njalo thina siyakhala noma sibona ukuthi i-30% leyi ibuya phezulu kwama-councillors esilawo ama-elected councillors. Nzanika i-example ye Sito Ferrari ele 46 amawards. So thina sibona ukuthi lapha ku 46 amawards sesinikwa futhi 30% more ama councillors.
Uqhubeke sithi kumele kube lendlela esizabekwa nguhulumende ezokuba amalunga eParliamente lawe council engaxoshwa amahlayana njengalokho okwenzakala kumnyaka esanda kwedlula lapho amalunga eMDC Alliance axoshwa ngumkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora.
Lo muntu lohana sisebenza naye siya create that iworking relationship lo muntu yena lo kodwa manje bemkhupha ngaba saphenduki kithi ukuthi sesifuna ukukhupha ngokurecorder umuntu lo sebekho ngubhala incwadi bebodwa sebehambisa kumbe kuminista nxa engukhansela kumbe kuspeaker of parliament kumbe upresident wesenate manxa engama MP. So thina sithi we also need that ukuthi sibe involved as the electorate because we are the ones aba-electayo abantu laba njalo yithi esisebenza lama-councillors kumbe lama-MPs lawo. Ngiyabonga.
Ukhumalo uthi ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 kumele lwenziwe kungeladlakela esithi inhlanganiso ezizekelwa umongameli Emmerson Mnangagwa ezifana le-Teachers for ED, Doctors for ED, le-Nurses for ED zilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo ngoba ababalisi bengabanye babantu abavame ukuba emsebenzini wokuvotisa. Ingcitshi egcubungula ezombusazwe umnumzana Rex Sachuma uthi lokho kufunwa ngaberesa kunzima ukuguqula ngoba kukusekelo sombuso. Umnumzana Felix Mafa isiphathamandla se-CCC uthi bavumelana lo mbono waberesa.
Okokuqala sifane sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yi-ZANU PF since 1980 to date, each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama-elections come and go, iZimbabwe kayihambi. Kambe upresident enguye futhi upresident weZANU PF.
Umnumzana Mabutho Moyo olilunga le-Central Committee yeZANU PF uthi njengebandla baqhakathekisa ukulinganisa kwamathuba wabomama labo baba
azayenza impilo zabantu zibe nganeno esizweni seZimbabwe emathebeleleni nakuzonke nje iziqindi zeZimbabwe jikelele. Akulo mphikisayo, akulo zaphikisa.
Ukunjele eZimbabwe selilungisela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 olokudinga amalunga edayela eParliamente, amakhansili lomongameli welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngumndondolozi Ndlovu.
China izolo lehlise eminye imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu balelo lizwe bekhonona ngokuthi izinqumo zemigoqo le zilochuku njalo ziyephula amalungelo abo. Iningi labantu emazweni aphetsheya agoqela eleMelika leCanada livakatshelene ngekhefu le-Thanksgiving kuyonale iviki. Njalo abezempilakahle bathi lokhu kulakho ukukhuphula inani labahlaselwa yi-COVID-19. ukuze sihlaziye inyathelo leChina kanye lokuthi abantu benganqabela njani ukumemetheka kweCOVID-19. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule osebenza kugatsha lwezempila kahle eBilitane.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu. Abantu bazaphazamisa umbuso wamakhomunisti. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba yingozi kulabo ababusayo. Kulabanye bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngalendlela. Kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele. Ukuthi belungise lokho kungaba kuyakhathaza elizweni labo. Ngoba uhulumende uyancindezela. Uhulumende vele encindezela. Uyathatha amathuba loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe kumele sihlale lawo lomkhuhlane ngoba usuvele usukhona so asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengabe ethuka kudlula amalawulo hathi
siyabona ukuthi ikhefu lekhisimusi liyeza njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela iThanksgiving emelika lakwamanye amazwe singabona igciwane leCOVID-19 limemetheka ngenxa yalokho njalo abantu bengenzani ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo
abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane weCOVID uzamemetheka bathelelana ngokuningi ukuhlangana kwabantu ngokuningi lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezishiyeneyo abanye bahamba ngezitimela abanye bahamba ngezindizamshina lendlela eziningi abantu bahlangana ngokuningi kuyayenza ukuthi umkhuhlane weCOVID-19 umemetheke phakathi kwabantu kube sokubuya njalo emazweni anjenge Europe siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi winter njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lwekhisimusi abantu abaningi bazahlangana bezimuli behlangane bengabangane indawo eziningi kuma border bengena emazweni ahlukeneyo so umkhuhlane lo owe COVID-19 uzamemetheka kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu iWorld Cup yeFIFA abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola abavikelanga umkhuhlane wegciwane leCOVID-19 ngakho ke bazahotshelana khona phana laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane njalo singabona sokubule gciwane linye leCOVID-19 eliwuya liguquka ngenye indlela livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu bebuthene.
Lo ngumnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule osebenza kugatsha lwezempila kahle eBilitane ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla wonke amakhulu kwelemelika elama Republicans lelama Democrats angamalunga edalela eParliament le Congress izolo amanyene esola owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump ngokwenza idili lapho anxuse khona abazakalayo ukuthi balenkethabe chabe ababizwa ngokuthi ngama white nationalists abagoqela uNick Fuentes. Ilunga le-Senate elikubandla lama-Republican u-Senator Mitt Romney, lomkhokheli wedale le-Senate ongoyebandla lama-Democrats u-Senator Chuck Schumer balisole kakhulu leli dili. Inkulumo zokukhumisana umlotha lokuletha ukuthula kwe-Democratic Republic of Congo ziqale namhla esigodlweni sele-Kenya e-Nairobi. Umlawulankunzi kulezo nkulumo umongameli William Ruto uthi inkokheli yamazwe angempumalanga kwezekazi le-Africa awe East Africa Community iza kwenza konke okusemandleni ayo ukulondoloza ukuthula kulumhlubulo. Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukwehla kwesilinganiso sokuguguteka komnotho eseinflation ngenyanga kuyinto enhle engabe iveza imizamo yokulungisa umnotho eyafakwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhuphuka kwesilinganiso sokuguguteka komnotho ngenyanga sokwehlile kusiya kokuphose okubili ekhulwini i-1.8% ngenyanga kaLwezi kusuka kokuphezu kokuthathu ekhulwini i-3.2%. Lokhu kwamukelwe ngosomabhizimusi abathi bakhangelele ukuthi isilinganiso sokuguguteka komnotho ngomnyaka lawo sehle. Okwamanje sikumakhulu amabili lengxenye i-255% sisuka kumakhulu aphezu kwamabili lasithupha i-268.8%. Umongameli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, umnumzana Kurai Macheza, uthi lokhu bayakwamukela ngenjabulo.
Ukwehla kwe-inflation yenyanga kuyinto eyamukelekileyo kwezemabhizimusi yakwele Zimbabwe. Sikhangelele ukuthi kuhlale kunjalo. Futhi sifisa ukuthi iqhubeke isehla kuze kwehle ne-inflation yomnyaka eku-255%.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Thabo Ndlovu uthi lokhu kungabe kubangelwa imizamo efakwa nguhulumende kodwa akuthembisi ukuthi kuza kuba ngokwesikhathi eside.
I-annual inflation lapha islowe down, kusho ukuthi ama-prices lokhu ekhwela but kasakhweli or kasagijimi ngendlela ayegijima ngayo. Into enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibe ne-confidence from the business. Asinike sathi ngoba kwenzakele kathesi kwaba ne-drop kodwa i-drop leya sikwazi ukuthi will it be sustained into the future, especially sesihamba ku-election year.
Laloba kunjalo kulabanye osomabhizimusi abathi akulanto esiguqukile kwezomnotho welizwe ngoba yonke into ilokhe inzima, intengo yempahla lokudla kukhuphuka mihla ngemihla. UNkosikazi Nobuhle Ntuliki, usomabhizimusi osakhulayo, uthi bakhangelele ukuthi ukukhuphuka kwentengo kwehle ukuze umnotho welizwe lawo ubuyele endaweni.
Asikhangele ama-figures awasichazi ngoba ayisikho esikukhangeleleyo njengama-business asakhulayo. Sikhangelele ukuthi ehle futhi ngoba akulanto ephumayo. Akumnandi ukuthi sihlale sikhweza intengo isikhathi sonke. Inflation ayehle, maybe economy yethu layo isingatshintsha.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli se-National Consumer Rights Association, uthi konke lokhu okwenzakalayo akulethanga nguquko.
Lanxa kukhulunywa ngokuthi kube lezinguquko kwi-inflation yehla kancane, kakukathinti la kancane amaholo abantu, akukathinti la kancane impilo abayiphila usuku ngosuku, akukathinti i-school fees, akukathinti ukudla, akukathinti intengo yezinto ngendlela efaneleyo esesingathi thina sokulethe inguquko enhle empilweni zabantu. Ngakho ke abantu baqhubeka behlupheka, baqhubeka bengenelisi ukuthenga izinto zonke abazidingayo, amaholo aqhubeka emancane kakhulu engenelisi ukondla abantwana.
Amanani ethulwe yinhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency aveze njalo ukuthi isikhwama esidingwa ngumuntu oyedwa ngenyanga kaLwezi singamadola azinkulungwane ezilithumi lantathu, i-$13,349.42, kuthi ngomfumfu besiku $13,113.95. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lo mncintiswano lo ngokugcweleyo. siyabe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyami indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho. Inhlanganiso le itsho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sicoxe lomsekeli kamgcini isihlalo wale nhlanganiso unkosikazi Patricia Jabalala.
Udaba lobi nami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzisebela belisa amadoda. So lubhahlile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha langaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sokwagcala emabhawa indawo.
Isizathu kahle kahle kuyini? Isizathu esimqoka babe belwelani, babe betshayelwani?
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yabe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, leso kubiwa-ke lapha lamadoda. So kuzakadelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandele ngumama ukuthi ngiyakufuneka abantwana ukudla, ngicela imali ithengele abantwana ukudla, leso kubiwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba iningi labo liyabe lithengisa amatamati sengabehlule ukuthi athengise imali leyo ayithole. Ngetshwala lobobukhona kuyanathwa kakhulu, indlela okunathwa ngayo ithutshwala kuvangela ukuthi futhi kube lodlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezichazelwa yi-department yethu e-gender. Department ye gender, i-department ye gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukuyenza imikhankaso leyo, ikhulumisana labo baba labo mama, babahlanganisa endaweni eyodwa, bekhuluma bekhuthaza ngokuthi lingabi lodlame lolu, lingaliwa, likhulunyiswana.
Obaba nxa likhulumisana labo bathini? Bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bathiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavuma isikhathi esiningi bathi labo bayaqalwa, bathi lathi siyatshaywa mama kunje, omama laba lathi basibetha, basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona labo ukuthi lokhu abakwenzayo kubi, kakuqondanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona, balalela kukhulunyiswana, ngoba nxa kungakhulunyiswana kuphendulwana, kuboniswana, kuba ngcono, bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo, lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Ye, kukhona kwezinye indawo lapho ofica khona hayi kungalula, silindele naye umama echinga. Kodwa kazizivamanga njengalezi ezokuthi omama bayatshaywa, hayi zilithwana, kazilingani lalezi ezabomama lapho abahlukuluzwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ngokunqoba njengoba iqembu elimela ele Ecuador 2-1 elimela ele Senegal selenezise ukuqhubekela phambili ukuya esigabeni sesibili semidlalo yokugcina ezibaya edlalwe namhla kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu yamazwe omhlaba oqhutshelwa kwele Qatar owe World Cup 2022. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yezibaya kumncintiswano weFIFA World Cup isiyafika komlindi yacina njengoba kusukela namhla wonke amaqembu angamashumi amathathu lambili ezabe edlala umdlalo wesithathu njalo ngokucina kusigaba sezibaya namhla kule midlalo emine emibili ngesibaya sikagroup A phakathi kwe-Ecuador leSenegal kanye nophakathi kweNetherlands leQatar kuthi eminye njalo emibili ngesibaya sikagroup B lapho iWales eChina khona le-England kuthi ele-Iran lidlephane le-United States of America kulokufuthela ngaphambilini komdlalo we-Iran le-USA ngokuba inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu kwele Melika ikhethe ukungasebenzisi iflegi yakwele Iran lapho ikhupha imbiko mayelana lalo umdlalo njengendlela yokutshengisa usekelo lwayo ebantwini base-Iran. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Dogwera uthi lokhu sokungenza kube lokufuthelana okukhulu lasemdlalweni phakathi kwabadlali.
Into eyenziwe yi-US kuyayenza kube le-tension enkulu njalo sokutshengisela ukuthi kungaba kungumdlalo wenguqu kodwa sokungene i-politics kakhulu ikanti ibhora ikhuluma ngokuthi akula politics okuzayenza ukuthi kube lokungazisani kakhulu ikakhulu kubadlali labasekeli ababeyigcwele enkundleni njalo kubadlali bona ngokwabo kuhle kutshengisela ukuthi awusozibe ngumdlalo sibili ongaba ngobungani kumbe lobungani.
Kusenjalo owayengukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uNomsa Boyz Moyo uthi amaqembu amele izwekazi lase-Afrika kumncintiswano wezwe zomhlaba kumele avikele ngcono isango nxa efuna ukuyakhatshana kulo mncintiswano.
Ama-African teams ukuthi azandlwele phambili kumele likwanise ukuvala kuhle emuva laphana ngoba uyathola ukuthi silama-players ababengama-giant emuva but sehliwe ngedamabhola sehliwe isikhathi to deal with ama-process ikanti masingakwanisa nje ukuthi simise kuhle nje i-defense laphana emuva sesengandleli laphambili ngoba ungakhangela okwenzakalayo ukuthi bayakathesi ebutinzi ngenze singayehluleka ukudefenda ama-process ama-opponents they-always take advantage of that. Wase kungithi wabona laba phansi ukuvala phansi bathize abaphansi. Ikanti kumele kube opposite ukuthi nxa silabantu abadefend ye-box ama-process kumele kube easy ukuthi siwadefend kunokuthi asifanisise.
Walandela umdlalo wenguqu Winfrey Gumede uthi ngemva kwemidlalo emibili amaqembu aphuma e-Afrika asesimeni esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Amaqembu e-Afrika mbonani kusemandleni abo ukuthi baqhubeke bayewina. Singakhangela vele iMorocco yingane ingcono la amanye iGhana ile 3 points batshengisa imidlalo ochazayo badlala kakhulu le-Portugal badliwa nje 3-2. Khathesi bawinile 3-2 kutshengisa ukuthi labo banepower bazimisele labo ukuthi baqhubekele phambili baya ku-round of 16. So sikhangele iGhana ne-Uruguay iGhana bazefuna ukuthi ba-revenge kwenzekala ngo-2010 lafana uSuarez akhipha ibhola ngesandla bakhutha iphena. So I think ngenye igame nje yalela eza kuchaza kakhulu ukuthi iGhana bazimise ukuthi hanti bathi revenge.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu uBlessing Mlunga uthi yena loba nje umncintiswano walo nyaka ule mpumela yethusa abalandeli bomdlalo amaqembu alodumo yiwaza afika kufinal.
Hayi World Cup for this time ilama surprise but so far for today Senegal, Netherlands, England and USA. That's my position of qualification. Mina for my luck as the final is France the Argentina. Because Argentina now wants to lose the best game. Abasalosa abanakini. Now they are now concentrating on not winning only.
Kusasa ngolwesithathu iqembu leTunisia lizadlala leFrance emdlalweni wesibaya sikaGroup D. Futhi eleAustralia lizadlala leDenmark. ELeTunisia yilo elijeke amanye engalaneni lomklomelo owodwa njalo ukuze lidlulele phambili kuyabe sokumele litshaye leFrance ngamagoli amaningi. Futhi eleAustralia leDenmark abe ngejike lobhanca kungela qembu elihlohlileyo. Kumidlalo yesibaya sikaGroup C iqembu lePoland lizadlala leleArgentina kuthi iSaudi Arabia izadibana leMexico. Lestudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu owamazwe omhlaba iWorld Cup 2022 eqhubekayo kwele Qatar. Singekehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umantshi unkosikazi Feresu Chakanyuka namhla wethule isinqumo sokwalela umnumzana Job Sikhala isibambiso sebail. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.